Abahlali bemaphandleni kakhulu lapha eTsholotsho laseLupanelade esisebenzela khona into abasebeyizwile, kodwa uhlupho olukhona yikuthi khona nxa kuthiwa akugqokwa amamaski, nxa kuthiwa emavinkilini lapha akusanithayizwi, abavinkili akhona ala imali zokuthi bekwanise ukuthi besanithayiza njengalokho okwenziwa emadorobheni. Uzathola ukuthi nxa uhamba njengase-eTsholotsho Business Center laphana, amashophu engawangenayo anzayingone kusanithayizwa ngoba osomabhizinisi bakhona babekhuluma ukuthi vele thina silezi nkinga zethu, amagetsi ahamba 2 weeks, kwesinye isikhathi 1 week. So sebezama ukuthi bebone ukuthi amafriji ayasebenza landlani njalo. Nxa sesibuya ku-coronavirus kule cost ehamba laphona ukuthi sokufanele ukuthi kube lama-PEs, sesithola ukuthi lasemaclinic ama-PEs akula. Uthole ukuthi izakhamizi azila ama-PEs, sebephonga ukuvala ngakhokho abalakho nxa besiza ezindaweni eziyabodolobheni.
Siyabona phela isibhedlela njalo amaklinika endaweni ezithiyeneyo bake bavala. Nxa sesikhangele okwenzakalayo emaphandleni, isibhedlela njalo amaklinika bona, how are they handling it?
Lapha kunohlupho oluzwayo ngoba isikhathini esiningi nxa sixoxisana labantu especially abekutsholotsho babesitela ukuthi hayi, yabona lapha iklinikhi yethu esilayo ngiyokuphonga ukuthi awusoze uthutshe etsholotsho ungarifeywanga. Etsholotsho labo befike bekutsho ukuthi akulanto esingayenza vele, asilamagetsi la, hambe empilo. Uma bekuya empilo vele sithina silohlupho lokuthi amanesi bengekho emsebenzini isikhathi eside, njalo ama-PEs akhona abawatholi kuhle, kuyashota izinto eziningi. So ukushota esikubona edorobheni nase siye ekhaya vele akulapho.
Sesithinta-ke udaba lokutholakala kwamanzi emaphandleni-ke, amanzi ayatholakala na?
Amanzi kathesi kunzima. Abadala bayakhala ngokuthi into leyo kuthiwa yi-climate change le, izulu njengaselupane besithi izulu thina saligcina fo years ago, into okuthiwa lizulu. Uzathola ukuthi khona ubuze badala nxa lisithi laligcina fo years ago kuthiwa hayi, thina saligcina 2016. From isikhathi sonsana kuzofike kathesi akulazulu. Inkinga esikhona yikuthi kathesi emhlabathini sokomi, uzathola ukuthi amabhola awayekwanisa ukuthola amanzi kubo 35 meters, but aleso kumele uphushe sibili uzoyefika ku-100 meters nxa ufuna amanzi sibi. Then kusuzibuza ukuthi nxa usiyafika ku-100 meters yakukhiphe emalini. Ukhansila ka-ward 26 elupane laphana wayesitshele sithi khona iward yonke about 270 households ile mabhola amabili. Nxa sebehambela amanzi lapha, bahambela amanzi okugeza, sebehambela amanzi okunatha upheke. So nxa sesikhuluma ngendaba ye-coronavirus ukuthi badala libe lisenza lingachawulani kakhulu, ligeza izandla lanilani, hhayi khonkana kuhle kube ludube ngoba umuntu yahle kutshe ukuthi ubona kukunje amanzi wathatha 8 kilometers away. Uhle ubone ukuthi hhayi, udubo lwamanzi lolu emakhaya aluchiphanga.
Etsholotsho njalo elupane izinto zime njani ezikolo?
Ezikolo akulabatitsha. Uhlupho osuka lube khona yikuthi kulesinye isikolo esadlula kiso kwakungabo-11 ekuseni, wawuthola abantwana begcwele phandle, abanye sebeme ngaphandle kwegedi bayazixoxela lani lani. So konkana kuba nohlupho futhi ukuthi khona right nxa sithi izikolo sezivuliwe, zivulwa njani singancedisanga izikolo labaphathi bezikolo ukuthi nanzi izinto elingazifuna nxa izikolo zivula ukuthi livikeleke lina labantwana elibafundisayo from umkhuhlane onjengalowo we-coronavirus. So kunzima kakhulu. Sesibona abantu kulesinye isikolo etsholotsho lapha, sike sabhala isitori ngakho abantwana abadonethelweyo i-PEE lama-sanitizer, but for a specific number encane nje, umuntu la esebona ukuthi lapha kulohlupho la, ngcono mphathise lami ngale ndlela le yama-sanitizer la.